sibe le-opportunity yokuzibambelela ukuthi amakhansila amaningi matsha yokuthi siba-targete ngodaba lolu and then labo saba le meeting last week sabanika ithuba lokuthi bayeza ukuthi kanti sebe uhamba njani ukuthi ngobani o-owna those power stations a-onwa i-city council kumbe a-onwa yiveta. So namhlanje bafike basitshela ukuthi hayi ama-title deeds akhona ekhansi indawo leyana ingekabantu ngekamasipala. So sesisuka sazibuza yes sidiscussa khonapho ukuthi ma indawo ingekamasipala izesa yona i-power yokuthi i-city commissioner kumbe isivala iyithatha ngaphi. Akumelanga kube ngumasipala yini oyenza nqumo zona lezo. Hayi khona uzesa.
Kodwa sikhona isinqumo elisithetheyo na?
Isinqumo esithetheyo ukuthi kumele indaba leyi siqhubeke silungisana namaminister uRedden sasikhandela ukuthi sizangeja lo minister of energy ukuthi sihlale phansi labo sibona kuma-higher offices zabo bayithatha njani indaba le and then sasesivumelana or sasesicela ama-councillors ukuthi beyikhuluma ku-full council bavumelana ukuthi maybe there's need yokuthi benge ama-experts ama-engineer abaza-assessa indawo leyana bebona ukuthi vele yona iyadingakala ukuthi i-commissionwe or kule ndlela zokuthi inga-revivewa kudingwa ama-investor e-investe kusho so sivumelana to ama-investigations wona la mele kale kuyenzakala.
Ye, kahle kahle luqakatheke kanganani lolu daba njalo zingalungiswa zizaletha amahluko bani edolobheni lakoBulawayo?
Singakhangela khathesi koBulawayo kuhlala kulama-power cuts sema-power station lena ibisebenza e-cup just that na amagesi engekho then khathesi we are relying on e-wine na kungaba le-source e-wine koBulawayo kalasho power black out because i-backup is alive abantu they'll lose insurance even further lapha sikhuluma abantu abasebenza ezesa ama-employees awenzesa sibe sikhulume ngabantu abasebenza ku-industry in other company ngoba ama-company aphila ngezesa khathesi sesi 2024 to cutting tech technology really. So which was not in yellow market and the companies will not see the need to come never in the Sahobulaway. So I was a pick up 36 times the business and I was a pick up in the yellow market for which they passed the Amazon Avenue or Ulaway. And also in the mass historic landmark of Ulaway, Ulaway, we are going to get it. Now, I'm going to go to the next one.